lemhlanga
sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba kamanje namhla wedlulisele phambili ukuthethwa kwecala eletheswa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro elokweba impahla zokulima. Kulabesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa, ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo.
Engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bangirepha bamvalele bendlise konke ledoti yabo. Ngikhuluma kunje kathe simbalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi thi ngiyena.
USikhosana Buhlungu umculi ule ngoma entsha ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukwethulwa ngenyanga ezayo.
Sabenziza sana, sabenziza Khiwa, yimdo, yimdo. Ngithole ngokuthi uNkulunkulu ngiphakamisile, wafaka kule mizini esengikile. Sengijona ukupheka le mahhovisini lapha, lamanje izikhambula kangabona ukuthi ayisho kule tinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro, obotshwe izolo esetheswa icala lokweba impahla zokulimisa, umiswe phambi komthethwandaba namhla odlulisele ukuthethwa kwaleli cala ngomvulo ozayo, okutsho ukuthi uzalala esitokisini kuyona le impelaviki. Kubikwa wathatha ngaphandle kwemvumo amasaka omqoba, inhlanyelo, lomumbu, leyembhida emningi kakhulu kunyanga ezimbalwa ezedluleyo wazithengisa. Impahla lezi kwakufanele zincedise abalimi kuhlelo lukahulumende, njalo zazivela eGrain Marketing Board eMashonaland Central. Abesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa, ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Abesifazana laba bahamba kulelo lizwe besiyadinga imisebenzi, kodwa sebekhathazwa yilabo ababaletha kwele-Oman. Intatheli izindaba yethu Ezra Chesa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana la asuka ethenjwe imisebenzi kule Dubai yilabo ababikwa ukuthi bayadingela imisebenzi ama-agents ngesiNgisi, kodwa bazibona sebese Oman. Unkosazana Sindison Leya oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 10-5 uthi ufike kwele Oman ngozibandlela lonyaka.
Ebesithi ngiyakuhambisa uyosebenza kwenye indlu uqeda usebenzeka kuyo, ama-working hours angikhona they were very long, where ukuthi uyakwazi ukuthi ulale maybe 3 hours uphinde uvuye futhi uqase ukusebenza. Ungayala bebesithi bayakuthengisa bekuhambise kwenye indlu enkulu kulaleyo osebenza kuyo. So sise-ofisini khonapho bebedimanda ama-2.5 ukuze besiyirelease. So imali yangkhona.
Omunye obalekileyo njalo esikhuluma la ecathile kwenye indawo kulelo lizwe ngunkosazana Bongi Dube oleminyaka engamashumi amabili lambili 22 uthi usekhathele ngokubhinywa.
Siyacela abazali bethu ukuthi khona lisincedise ukwenzima lapha sahamba sithi siyodinga impilo, kodwa kunzima basithathele amapasipoti asilalutho basiyadubeka lapha. sicela lisincedise le government ingenele sicela isizwe.
Unkosazana Nobuhle Dube uthi wayetshaywa bemenza isigqili sabo njalo beselungiselelwa ukuthengiselwa omunye wesilisa ngoba engafuni ukudlwengulwa.
Wahle vele wazonda wangithethela ukuthi ucela ngimnike ifoni yami yonke into engeyami ngimnike. Waqeda lapha wangitshaya engitshaya ngezibhakere ngiphantsha engidrega. Waqeda wasivalela wathi akasinika ukudla akasinika amanzi until sizasibhadale imali yakhe. Yikho lapha sasibonile ukuthi kungcono ukuthi sibalele. Sasesibaleka sathola indawo encane yokuhlala but asikwazi ukuthi si-safe yini ngoba siyakwazi ukuthi bayasidinga okusirasi.
Ukhala ezimadonsi uNkosazana Mabhulu Ncube osuke kobulawayo leminyaka elithumi lasitshiyagalolunye 19.
Hayi lapha engikhona bangirepha bayenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bayandirepha bamvalele bendlise konke le doti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi mbalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi thi ngiye ngaphi.
UNkosazana Rumbi Chuma uthi bafuna imali ukuze bamkhulule njalo ucela usizo kunina.
I talk to them like I can't raise the 2500 they need, so they said so I pleaded with them if maybe they can adjust it, so they adjusted it to 1500. Mommy, can you help me with that? They said if I give them their 1500 they will allow me to go. I have only 15 minutes to chat with you, so can you please respond?
Hambisa amantombazana la abase Harare banqabile ukukhuluma le studio 7 kodwa uNkosazana Monica Mtsonga umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko lokusakaza uthi uhulumende wakhe lemizamo ayenzayo yokuvikela ukuhanjiswa kwamantombazana e-Oman.
Particular issue which is being dealt with from government, that's what I can say. But it's dealt with, we are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent secretary for foreign affairs.
Unobhala jikelele ogatsha lukahulumende weZimbabwe olubona ngendaba zangaphandle kwelizwe uthe zilobele ihhofisi yakhe imibuzo ngalolu daba ukuze aphendule. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda zithi zixotshe umphathisikolo weGaranyemba Primary ngolwesibili zimethesa icala lobuqili ngoba ibikwa iqambele amanga inhlanganiso ezimeleyo eyamadonors e-Edu Foundation ebibhadalela intandane imali yesikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lanxa imali yama-school fees i-R130 nge-term kulesi sikolo kubikwa umphathisikolo unkosikazi Audrey Moyo etshele inhlanganiso yamadona uthi i-$20 okuyimali elingana le-R300 wazetshayele yini esikhewini. Inhlanganiso yabe-Edu Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubhadalela imali yesikolo ibikwa ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350 i-$350 kulandela lesi sehlakalo. Umnumzana Godfrey Moyo ongumgcini wesihlalo wenhlanganiso yabazali beGaranyemba Primary utshele umsakazo we-Studio 7 uthi ngempela bamxotshile umphathisikolo. Sixoxe lo sobhuku umnumzana Mlamuleli Moyo othi ukhanya sengathi kunengi unkosikazi Moyo angaqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela.
Ukhanye kulobusela emalini zedona besincediswa kuzo abe-H Foundation ngoba kukhanya esebenzisa amarisithi angikho esikolo angekho emthethweni njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva. Njengoba abazali becabanga ukuthi hayi kungcono asuke esikolo kwenzela ukuthi kungabi le yinye information agcina ayiveza mane ayidala cina icathise ubufakazi esikolo. So yikho hayi abazali bethekho nayi angcono aphume nxa vele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo athi eGaranyemba.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-13 eGaranyemba.
Kuliqiniso sibili ukuthi bamxotshile abazali. Ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalowo ngasuka ngakhona ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayengitshengisa lama minutes akhona ukuthi abazali bathe kabasamfuni uHedi ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezamafizi angasihambisanga kakahle kwafika esigabeni sokuthi hayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni, uthi iningi labaphathi bezikolo lilakho ukulingeka ngenxa yekholo labo eliphansi.
Sisizi ngesehlakalo esinjalo nxa kukuthi senzakele. Ababalisi kathesi sebehola imali encane kakhulu. Wena ungathi ungaholi lutho ugcinisa inkalakatha zemali. Asikhuthazi ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but sikhuthaze ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzeka ukuthi bengahlela zinhlupho ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imbuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Taonga Nandoro oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi basaluphenya udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi besithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwamakhulu amahlanu i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemdeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary bathola ngalebe legciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba lethumi lambili abagoqela abafundi besikolo sesilonga ward 15 eGwanda South labo batholakala bephethwe ileli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emandebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane lona eliphethe abantu abangamakhulu amane 400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane njalo ahlatshwe iJackson ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Izigidi zabantu bakwele Ethiopia ziqhubeka zihlaselwa indlala ngenxa yempi. Langesikhathi sokuthula abantu ezigabeni ezihlaselwe kakhulu bebezaludinga uncedo lokudla ngoba sokuleminyaka emithathu kungelazulu lesivuno eseneleyo. Kodwa ngenxa yokulwisana kwamabutho kahulumende ephathisana lamabutho omanyano wesigaba labenhlanganiso ye-Tigray People's Liberation Front kumbe TPLF sokwengezelele umumo obuvele umubi. Umanyano we-United Nations uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamachumi ayithoba munwemunye ekhulwini 90% abesigaba se-Tigray esilabantu abayizigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million badinga uncedo ngesiphangiphangi.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats, iLEAD, elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Sithina njengeLEAD, thina silo president wethu uLinda Masarira ungumuntu ongifazi. Sibuye uchair wethu ngumuntu ongifazi othi uCaroline. Sibuye kusecretary general wethu ngumuntu ongifazi futhi uPrecious. Usikhulumeli ngumuntu ongifazi futhi uRoselyn Ncube. Ngikho ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu abangase zibaziphiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho ke sithi khona abantu buyani livothele iLEAD. Ubuyani lisivotele lonke liyekele ukuvotela amaparty ngokuthi bayaziwa singathi popularity ngesikiwa sithi hayi gasivoteleni lithi sivotele umfazi sivotele umfazi obe nguyo obambilizwe kathesi singakhangela amazwe wonke abanjengabafazi siyabona ukuthi azwe laphumelele njengeGerman sibona ukuthi khona kule stability noma ku currency yawo imali yabila amandla. Ngakho ke siyabiza ama fellow women ethu ukuthi please buyani sivothele umuntu wesifazana, buyani sibambane, buyani siyakhilizwe lethu singabokhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunaka amandlo ngokuthi ngusta hi singakhangelani phansi akasikhangelani ngengabantu abakwanisa ngokuthi sizwa ukuthi khona noma ngama esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi yithe siyakhile imizileyo yithe siyimisileyo ilizwe lelimiswe ngabafazi.
Yiziphi inhlelo elizazisungula elibone ngani zingathuthukisa impilo yabesifazana lamantombazana labasakhulayo, njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende ukhona engakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe?
Singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo. Umntwana oyinkazana nguye ezingazani usalele emuva, nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana. Sibona ukuthi khona akula ma-child marriages, sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni, sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi njenge esintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers. Saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu angamankazana besukunyiselwe befanana labafana, bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume kodwa besukume nje bebanye lamankazana. Sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable, abantu bonke bekwanise ukuyebhadala, abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambise abantwana besikolo bangafunda enze umbhoda nje ukwanise umuntu wonke nje. Umhlabathi uzaphuma umuntu wonke, umhlabathi awusezuphukhethwa, umuntu wonke uzabe kwansi ukuzilimela, umuntu wonke uzabe kwansi ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe, ukudla ozahambe ekuthengisa ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe, kungabe ngama fertilizers, ngama tractors okulimisa inkomo, umuntu wonke kwansi ukuthi ebe le ezimele lemuli yakhe. Ngakho ukuhambisa umntwana nesikolo akusezi kube inkinga nje, kuzabe into elula nje ukuthi khona umuntu wonke abe kwanisa ukuhambisa umntwana akhe ngapi esikolo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roslyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLeague esixoxelayo eseHarare. Ngengelichiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami ukwamukela kulolu hlelo ngibikele yona mhlakazi labalaleli.
Ubona njani umumo wezomnotho?
Eqinisweni leli lizwe into othiwa ngumnotho sokungamaphupho kuphela. Akusela mnotho ongakhuluma ngawo. Abantu nxa bekhala kabazenzisi ngobana impilo isilukhono ongakaze ukubona. Akulanto ethengekayo, akulanto ebambe kayo, zonke izinto zakhona seziqanise amaqaqa ngenxa yokuthi nje akulalutho, akulamali, akulamsebenzi. Yona le imali okumele ibe imali esetshenziswa ngabantu isilahlekelwe lizinga lokuthenga lona ibhondi lelo. Sesibuyela emuva lapho esavela khona 2007 2008.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathena akhona amankampani akhanya sebenza lamazwe aphetheya ukuthi intengo yokudla lempahla iqonge ezitolo, kungakwenzakala yini?
Angithi nguye umongameli, nguye ophethe intambo zo zokubuswa kwelizwe leli. Angithi kumbe zinhloli zakhe ziyamtshela nxa kukhona okukhona. Kungani bengachazwa bona babantu nxa besephula umthetho nxa kulomthetho onjalo? Yindaba bengabotshwa bahudulelwe enkantolo. Udubo ngohulumende lo layena lwana owedlulayo yikuthi izikhathi zonke bathola ithuba lokugcona abanye abantu bona bengaziboni ukuthi benzeni. Kanti bona labo bantu babelamandla anganani adlula awakhe alawo okubusa ilizwe leli. Nxa lawo mankampani esenza khona lokho kutsho ukuthi phela yena njengohulumende mbe uhulumende lamkhokhelayo ngala msebenzi ngala ncedo amandla akubonabo abatshoyo. Kodwa mina kangikholwa lokho. Ngibona engathi okwenza kubana izinto zonke lezi zibe yilokho eziyikho khona ikwehluleka kwakhe uhulumende ubeka phansi imigomo kumbe ama-policies aqondileyo abambekayo azwakalayo, hathi lokho esikubonayo kwelinye ilanga ungathi ngamandlwane. Asoze ukuthi namhlanje amabhanga angakweledisa abantu imali dukuduke kuseni kusasa, hayi ayisikho kade sikutsho. Kwini ngubani ongabuya azolungisa afake imali yakhe endaweni enjalo? Ngoba ukubuya kwamakampani ekuthi bazohlanyela imali zabo lapha kufuneka kube yindawo ezwakalayo ezavikela labo abafaka izimali zabo. Mina kanguvumi lokho, kangukholwa umongameli lamandla kabachaze abaveze sibabone lathi abantu abasifaka ebunzimeni. Iningi lethu sithi ubunzima esilabo esibhekane laba sobamakampani asuba ngaphandle kwelizwe ngobubangelwa yikwehluleka kukamongameli lohulumende wakhe lebandla lakhe elibusayo.
Umumo okhona ubona ungani uzaba lomthelela na kukhetho oluzayo?
Iye, kumele umthelela ube uzakuba khona sibili ngoba nakati abantu phela baya bevuleka amehlo lengqondo ngokuhamba kwesikhathi. Ukhetho lolu kade lukhona olwendawo lezo lolu kuthiwa lwama-by election. Ngibona ngathi inkomba nje ukuthi ngomnyaka ozayo inkonyana ezawuchitha umuthi kulamadoda. Njalo kati-ke ngibona ngathi vele udubo lokukhethwa yikuthi uhulumende lo libandla lakhe kabakunaki konke khona lokho. Bazazama ukusebenzisa indlela ezingayisizo ezitholakala esisekelweni sombuso ukuthi bahlale bese emandleni okubusa. Ngoba eqinisweni abantu lapha kuleli lizwe badakekile. Sengisitho labo bona laba abathi basekela ibandla lona leli elithi liyabusa lona libhildiza abadakekile. Ngoba indlala isishaya sonke, ukukhwela kwempahla isishaya wonke umuntu, kuswelakala kwempuphu ezitolo kutshaya wonke umuntu. Ngakho-ke ukuthi usekele ibandla elinjalo ukufelwa ngabantwana la ubulawa yindlala kungathengeki lutho, uyabe ungumuntu onjani ozabambelela entweni enjalo? Ngibona umthelelo uzaba khona abantu sebekhathele ngalaba bantu. Abantu bangesaba ukukhuluma kodwa iqiniso kumele likhulunywe. Abantu bakhathele ngohulumende lo. Njalo abantu abaningi ngibona bazimisela ukuthi alubuye ukhetho lwangomnyaka ozayo uza kukha phansi umngane ukhona lo undoda lebandla lakhe lohulumende wakhe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyavalelisana ke balaleli kulolu hlelo lwanamhlanje.
Lo ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila.
Siyabonga Chris. Ngesizwe ingxoxo esiqhubela umculi wegwamba enkayi uSikhosana Buhlungu ngengoma yakhe entsha esalungiswa ebizwa ngokuthi Khiwa, ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Kukhona umama osemtheka awuthandekile osebenza kusigesezeni ngusikhosana bendi washa ingoma kamtei. Ingoma le sesiyipheka sayipheka sasesiyikhiya halfway ayikabile vidiyo yami. So vela sihle uzantela inyangana lelandelayo ukuthi kuyekutheka siyiphuthise mama wami. Sithi khona uNkulunkulu kakhalalelisa izenze phambili sisiya phambili ukuthi thi.
Lapha nxa likhuluma ngeKhiwa liyabe likhuluma ngobani?
yazi ngangitshelwe nomama wami ngangitshela ukuthi khona sebenzizakanya sebenzizakhiwa ngitshelwe ngokuthi uNkulunkulu ungiphakamisile wafaka kuleli dlini esengikilo
litsho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibizakhiwa
vele bamama lapho engikhona sengijona ukuthika le mahhovisini lapha lamanje izikhaphela ngangingabona ukuthi hayi sekule tinto ngabona sikuthi abantu basithi hayi usane uthina kuthili katata
manjele ingoma ethi khiwa ungasitshela nje ichorus yangikhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani sibe kwazi okuzayo
sebenzizakhiwa yimlo yimlo so phambili anti lafana siyazi kunamagoka avevuma ngoba anti nxa upheka sabe sengipheka nabanye sengipheka ngedisa mbhepu ukuthi kube mnani so ikozithi amele iqedisekeke kuthi nxa ngakayiswa sesile kwesi yana mamaikhaya yana sizabulalana lo ntese yana iyandika imota
yebo
iyandika imota ngoba ilo nkulunkulu phakathi ithi unkulunkulu kakhalalelwa unkulunkulu nguyo
Suhlezi kuhle khona ngapho kwenduna unkalakathi kumbe lokhu ukhumbule muva
angaboni isupho kiwo ngithe ngiyakhangela kube lokhu into kakhulu ukusuka laphana ngasuka khona
o awukhumbula umakhelwane owabachiye
emuva omakhelwane abana ngiyahamba ngiyebabona kodwa sengikhonisa lapha abangifake khona lapha
inkomo ziyazalana lo muzi uphele
inkomo mama sezithi kukhulile ukuthi sezikhulisana ukuthi sezimele zihambele yinkunzi ngoba sezisukile kubabi ngamatholi ye sezingaqotshwa anytime ngoba saphaa zibuya bezingamathele ngazondla kuthe njengokuthi zinyeniswa njani zifake emadelweni umuzi wami mama amangamabi unkulunkulu sibi ngiyambonga labantu abangisekele emzini wami ngibona sibike akula problem lokhu kukhwentina kukuhle lapha
kukhona yini okunye okutholayo kulokho akuphiwayo zikhona iinkukho zifuyayo kumbokunye
hayi iinkukhu mama owakathesileke bendithembiseko zemvele ukuthi ngizazithiwa kodwa azikabuyi
kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hhayi lokhu udinge inye inzuzo
loke ngiyabe ngifuna ukuthi ngizuze imali yangincedisa nxa yabe ngifuna nje ukuthi abantu bami labo bazuze ithukelana ngoba nxa ngumuntu ngeke uhlale phela ungala bhele esikhwameni
kodwa kulezi nsuku tshona usenzani lokhu utshaya yini
magrosaile mama ngabona ukuthi zalanzele ukuthi hhayi usihlweni kuphela ukuthi ukhangani utshaya ezitaladeni uyakukhipha isithuze nasikuphakamisile angcono nxa siyatsha kube lesho ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ndiza kubonga ngokungaka kungcono lokhuya
kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebebakambiza emthadeni laphana ngatshaya hhayi bafika bambhadala sibili ngathenga umsisi lasikela labantwana kwakukuhle kwakuda buchadwa lapho etohwe la kunyangedululeyo
ungabatshiyela liphi abalaleli labalandeli bakho
ngithi balandeli baba abasemhekayo nje abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokundithakazelela ebakwenzayo ekuqaliseni lamoke ndithakazelela angani inkosi nasikhokhela kungabi nomuntu ezasidabanisa aningangenisahlala
ngiyabonga abahlonipheki lonke elangiholayo kumnyaka ophelileyo ngizobonga inkunzi zakhaya ogadeni umfana wesikhosini umaji ngizobonga undanya ngomjimba umsebenzi akwenzayo ngithanda lonke bakithi umtetu ungankuza uyahlonipha lala ntete
Hey, umndandila.
Lapho ke sizwe ingxoxo esiqhubela umculi wegwamba inkayi uSikhosana Buhlungu echasisa ngengoma yakhe entsha esaphekwa ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo. Bathi hayi abasoze besizwise nje uhlambana lwale ingoma ize iphume. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabesifazane abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. umsekeli kamphathintambo kakhulumende mnumzana Douglas Karoro uzalala entolongweni kulimpela viki. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.